Engibona ukuthi ithethi ngeli lezi kube labo siphathelene ababuye le rate engani ehlukile kulale official. Lokho okwenze ama authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i black market, abathengisayo i black market zik. Ngoba lokho bekusenza ku undermine ama efforts oku maintain i exchange rate ikhona phana. Baningi sibili ngibone bephuma la kuphepha ndaba ababotshiwe.
Yebo,
indaba lokuthengisa imali. Yes.
Sicela ukwenza yini kono ukuthi bebotshwe ngoba ungaze ubotshwe abantu namhla. Kambe kuyabo babotshwa kuzokuthini? Kungamisa ukuthi lingakubudekeni izigi lankola le.
Abantu bona ngani ukubopha abantu kuwelapha ama symptoms. Awelaphi isisusa sendaba. Okuqashile ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku black market. Into yakuqala umele sinanzelele ngabe kuyini ngama habits. Sasewajayela ukuthi vele singahola siya ku black market kumbe ngabe kutshengisela ukubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i foreign currency kuma former banking channels. Lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama Beirut change. Ukuthi abantu xa bengasaya ngemsikeni omnyama baziyele khonapha nje kuma Beirut change bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidikela mhlawumbe ukugada imthova abanye bayidikela nje mhlawumbe ukuthenga i-fuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama notes nama coins. Yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo.
Ye kodwa uhulumende na nxa wathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi ingathelela kwenye thelela lapha njani.
Okanye iyathelela mna bona ningamkhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ama-Beirut change. Kulokule sikhathi lapha kwakungathiwa abantu benelise ukuthola ama-$50 kuma-Beirut change. Pho ke bengabe isuhlelo oluhambelana nalona lolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomthova bafuna imali yokuthela ama-fuel. Pho ke bengayinika i-maximum ibe yi-$50 kuma-Beirut change. Kuthengizela ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller willing buyer ngoba xa kungela ama-Beirut change ayenelisa ukuthi ngingene lezidi yami ngithole i-$50 yami lapha kuba nzima ukuthi abantu babe lethemba lokuthi izikhi sibili imali eyamukelekeyo endaweni ezithiyeneyo. Ofuna ukuthenga i-passport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambe lezidi yakhe nama-forms akhe aye i-passport office afike e-Beirut change kumbe e-bank abatshengisa ukuthi lezidi engaka ngifuna uyabhadalela i-passport yami ngicela linginikeza imali engaka eyanele i-passport kumbe imali lani-transfer straight to i-passport office. Lokho okunye kwezindlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hayi izigi yamukeleka sibili on a willing seller willing buyer.
Wena suke wayisebenzisa yini izigi njalo i-rate yakhona ime njani namhlanje?
Ngike ngayisebenzisa sibili ithole kubo-14 ngenxa yokuthi abantu u-13 pomali something lana abakabili ama-cent angikhona. Abaningi engiyisebenzisa khona ngiyeela kwi-airtime ngike ngayisebenzisa sibili ngiyasebenzisa amavinkilini amancane. Ngiyithole i-rate kubo-14 sibili ayifikanga kule esemkambeni omnyama o-parallel market.